akukali impela ukuthi kube lamaqhugana kuqhane kwafana kube lemikhosi into endala yasendulo. So hayi lathi sasithe sike sibandakanye impela njengeminyaka yonke le sesike sathi sihambe, ngahamba nami kwafana-ke njengoba uyakumbona mina-ke ngiyabe sengishintshile sengikhuphile namabhashi lapha sevumuleke isintu sakithi impela amahlaba ezulu kwenza mthwakazi okwesingebeleni. Hayi kwahamba kahle kakhulu lo nyaka sibone better turn out, kubuya abantu mpela abaningana mpela nakhona nje lokhu esingajabulisanga kakhulu sithi thina umthwakazi isizwe esikhulu kakhulu esinabantu abaningi kakhulu esi-expect ukuthi khonaphana kumele ngabe mpela kuyabe kuyinhlabathi ngoba abaningi bebengakunanzeleli mpela ukuthi kuba lo mcimbi wokugubha ukukhothama kwenkanyamba inkosi umzilikazi onguye umdabuli yomsunguli wasolesi sizwe esikuso thina esingamandebele.
Kwakule nkosi yamandebele kwakulamashishi kwakulebutho, kuhamba njani nesintu ubukhona babo? Ngoba siyaye sibone njalo eminye imigubho efanayo yesintu, kungani kuqhubeka njalo?
Amabutho ahlukeneyo, uqweqwe lwalukhona, ibutho lenkwali lalikhona, ibutho lenkosi lalikhona, amatshitshi gaye ngezekelele mpela isibalo. Kunamatshitshi avelela kubotsholotsho, amatshitshi avelela eplumtree, amatshitshi avelela ngapha kwele South Africa ahlukahlukeneyo aholwa ngabogogo abahlukeneyo abakhangele ezamatshitshi. Kuyinto vele nje nasendulo kwakukuthukuthwe gwaca sifike esigodlweni kuzothanyelwa mpela inkosi, kuthanyelwe kubungazwe mpela okwezempilo. Nakhona nje lo mgubho ungasiwo ukuthi mhlawumbe ngifake senjengenwala eyayiyo eyayisiba nesigaba nezigodi zonke nabantu abahlukeneyo. Lo umcimbi wokuthi sithi thina asibungaza inkosi umzilikazi njengomsunguli wesizwe owakhothama mhlaka 5 September. So every first Saturday after mhlaka 5 September or xa umhlaka 5 September Saturday weekend ukwenzela abantu nabo benelise ukuthi bathi kwaca labasemsebenzini sikuyayiwa laphana ngo-September.
Kulula ukuxoxa imicimbi enje sesikhangela indleko zemota zokuhambisa konke lokuthi abantu bebekhona bethi gwaxa.
Akhona ukuqoqa imicimbi enje akukho lula neze, kunzima kakhulu. So kusuka kube yikuthi labo lalabo abafisayo ukuncedisa bayancedisa. Umgubho lo uholwa yi-MMCA ithwakazi kamzilikazi Cultural Association. Kuyinto nje sengingavele ngithatha ithuba ukuthi siyacela sibisibili ukuthi abantu noma ngokulisakana kwempuphu noma yikuyini ongakukhontributha fana ukuthi abantu basuke bedlule ngoba ukudla sikuthengisi ama-transport resources abedingeka lo nyaka kunjenje. Mba mba yabantu abanye sebebuyela ezindlini from esitolo beswele i-transport yokuthi bayekhona emhlahlandlela which is 20 kilometers on Old Gwanda Road. So siyadinga mpela uxhaso oluningi ukuthi umgubho lo ufezeke iminyaka yonke.
Siyananzelela njalo ukuthi uyake ube khona kweminye njalo imicimbi yesintu egoqela enduna udakamela neminye nje njengaliyana odlulileyo wenqwala le, kungena njani lapha njalo wazithanda nini ezamasiko?
Mina ngiyangena ngibandakanya kakhulu ezintweni zosiko, ngikhulule emndenini nje okuhlonishwa khona nakhona singamakholwa kodwa imvelaphi yethu iyaqakathekiswa. Uza kunanzelela ukuthi induna ungungumbane ungubaba ungubaba omncane. So into enjalo isenza ukuthi thina sisondele kakhulu esikweni singabantu okumele futhi babe nokuphitheka ngokulonda usiko. Ukubandakanya entweni zamasiko akusonto entsha kimi. Nasesikolo imbala mina ngangisenza 4 subjects ku-A.